indaba leya bayibiza succession, thina kasiyibizi succession, siyibiza ngokuthi restoration agenda, kumbe according to United Nations silwela self determination. Ungahamba United Nations under its declarations and charter, ethi ilizwe elihlaselwe ngelinye ngegenocide, imvumo yokuqala ukuthi behlukane laleli lizwe indaba yegenocide. Thina ke njengemthwakazi, njengemathibeland, siyinumber one candidate yokuthi sibenefit ekuthini sibe lizwe elizimele lodwa, ngoba iZimbabwe yasihlasela ngombhuqazwe igenocide, ibulala abantu ababengahlomanga, abantu ababengalazikhahla. So imathibeland ungayikhangela ngokwayo, sisafe amagenocide amabili, oqala ngamakhiwa ngesikhathi bezosithumba, okwesibili ngamashona ngo-1980 labo sebethiwe umbuso yiBritain. Kanti njalo labo abathi thina silenketha bechabe, iGugurahundi itshaya abantu ngombhuqazwe ngo-1983-87 yindaba yaqala emigensi ekhwekhwe laphana enkabazwe okulebhoda khona eMathibeland emnyathi. Izaphu yayile leadership yamashona oJoseph Msika, omnodawafa, onzira masanga, ojirira, ungababala ungabaqeqo, and omJoseph Msika babehlala kobulawayo, kodwa umbhuqazwe kawuzange ubathinte. Kuyatshengisa ukuthi inketha beshabe yenziwa yibo laba bantu beMpumalanga. Thina siyaresponda kuphela ukuthi sesilungisa ilizwe lethu, ngoba sinanzelela ukuthi asingeke saqhubeka labantu laba, ngoba umbhuqazwe futhi njani usaqhubeka kule Cold War ekhona elizweni. Njalo kathi umuntu okuthiwa uyenza i-tribalism uyenza njani yena engabusi? Ngithanda ukukuveza ukuthi abantu bakithi ababekwazi ukuthi historically amazwe la mabili, kufana lomuntu ofuna ukulima ebophe ubabhemi lenkomo. Lo muntu uyashona engalimanga, ngoba into lezombili azikaze zadonsa ndawonye esipanini. Njalo futhi okunye osikulwisayo okumele abantu baku-understand, silwisa i-1979 Grand Plan ukuthi amabhizinesi wonke emathweleni kumele aphathwe ngamashona, ukuthi ama-church emathweleni, ukuthi umnotho wonke emathweleni, ukuthi kumele bazalise odadewethu labomama bethu ukuze badayiluthe igazi lethu. Ande konke lokhu sesikubone kwenzakala ukuthi Grand Plan iyaphila. Sisuke lapho sesilwa lale Code Triple X by MDC uMorgan Tsvangirai, owabonga khona ubula bamaNdebele, esithi yena yena wayenelisa ukuthi after 25 years umgabe senelisile ukuphinisha iMathweland, yena waletha amashona ngo-70,000 iMathweland azuvotela iMDC. Wabuya wafaka futhi ama-councillors lama-MPs anika amabizo esiNdebeleni. Sikubonile ngo-2018 uNelson Chamisa esifakela amashona councillors kobulawayo angafika i-19. I-MRP iyakwala ke lokho, ibuye ukuzobisela ubuthwakazi kubanikazi ukuthi ilizwe lethu malibuyele kubanikazi. Inkosi sithi kasibuye emasisweni.
Sesikhangele ikusasa ye inhlelo zenu lizasifeza njani njengoba amalunga yenu ebotshwa, kukanti nxa kuyikuthi ucatshile lizasebenza njani?
Akula muntu ozasimisa kulolu hambo esosilithethe, lanxa abantu becabanga ukuthi ukusebenza kwami sokunzima ngoba ngicatshile. Akunzima, khuluma kanje ngiqeda ukubhalela i-United Nations Security Council, i-European Union, i-Commonwealth, u-Queen England, i-Britain ngokwayo, i-Russia, iFrance, lamanye amazwe angamalunga e-European Union, le-SADC, le-African Union, ngibazisa ngohlupho lwethu njengabantu bakomthwakazi ukuthi sesicela amazwe omhlaba asondele eduzane azosincedisa kulolu hlupho esiphakathi kwalo, ngoba singabantu bakomthwakazi siphakathi kwe-Cold War le-Zimbabwe government. Umhlaba othi nxa ukhanyele uthi kulokuthula eZimbabwe kule independence, kodwa thina njengabantu bakomthwakazi asilakho lokhu ukuthula, kasilawo le independence. Njalo siqhubeka sisebenza ngendlela emangalisayo, ngoba abantu bayayifuna i-MRP yonke indawo, bayayifuna emakhaya. Yikho-ke sigijima manje sisebenza lapha lalaphana. Lapho engikhona ngisaphephile, angiyi kuziveza ngitsho emapholiseni, angiyi kuziveza ebantwini abantu bafuna ukumbulala.